VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesibili mhla ka 19 kuNkwenkwezi 2020 ngontungamili Nkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje, kulo isifazana osanda kuvela kwele South Africa obhubhele eMkhoba Teachers College izolo, lapho okugcinelwa khona izizalwane zeZimbabwe ezivele phandle kwelizwe zisahlolwa umkhuhlane we-coronavirus.
Akusoze kutshintshe into eziningi kakhulu ngaphandle kokubana kuyenza kube lula nje ukuthi abantu bathwale imali, njalo ibe iziquma zangkhona zibe zilutshwane.
Imali entsha elesilinganiso se-$10 ebambeneyo izaqala ukusebenza namuhla, kodwa ingcwethi zithi aziboni iletha ubuvelo empilweni kaZulu.
Ngibona ngathi baye bayikhipha inkulumo bayibeka sobala, njengoba siye sathi nxa sisekhangela sabona ukuthi ngitshelwa kuma-Twitter basakufihle sebekubeka sobala uthi kuzwakala.
Vaya besanda abacebisi bakamongameli Mnangagwa abasola uhulumende wakhe phezu kodaba lokwephula amalungelo kaZulu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kulo isifazana osanda kuvela kwele South Africa obhubhele eMkhoba Teachers College eGweru izolo, lapho okugcinelwa khona izizalwane zeZimbabwe eseziphenduke elizweni zisahlolwa umkhuhlane we-coronavirus zingakayi emizini yazo. Isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana uthi umufi ube leminyaka yokuzalwa engamatshumi amathathu lanye, kodwa akavezanga igama lakhe. Akwaziwa njalo ukuthi ubulewe ngumkhuhlane we-coronavirus kumbe yini. UMangwana uthi uhulumende usaphenya lolu daba. Ugatsha lwezempilakahle luthi inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe lilokho likumatshumi amane lasithupha 46, ngoba phakathi kwabedlula inkulungwane abahlolwe izolo akekho otholakale elawo. Luthi njalo abantu asebehlolwe umkhuhlane elizweni lonke jikelele sebephose bafike kunkulungwane ezingamatshumi amathathu 29,227. Asebefile bona balokhu bebane, kuthi asebesindile sebelitshumi lasishiyangalombili. Abe-John Hopkins University bathi emhlabeni jikelele umkhuhlane lo usubulele abantu abangu 317,000, njalo wahlasela abafika phose izigidi ezinhlanu 4.7 million. Imali entsha elesilinganiso se-$10 ebambeneyo izaqala ukusebenza namuhla, njalo amabhanga lawo azakhweza imali umuntu enelisa ukuyithatha ebhanga ngeviki isuka kumakhulu amathathu amadola $300 isiya kumadola ayinkulungwane eyodwa $1,000. I-$20 entsha yona iza kwethulwa ngeviki yakuqala ngenyanga ezayo. Lokhu kuza ngesikhathi umnotho welizwe uqhubeka utshabalala. Idola lakwele Melika elilodwa izolo belilingana lamadola eZimbabwe angamatshumi aphezu kwamahlanu, i-1:55 kusiya ku-1:58. Sibuze ingcweti ecubungula ezenotho umnumzana Reggie Shoko ukuthi ubona imali entsha le iletha umahluko na.
Akuthi soze kutshintshe into eziningi kakhulu ngaphandle kokubana kuyenza kube lula nje ukuthi abantu bathwale imali njalo ibe izikuma zami khona zibe zilutshwane. Ngakhangela abesokusenzakala ukuthi ngendlela inflation esihambe ngayo sokusenzakala ukuthi umuntu ngisofuza athwale ipheya bheke uzathwala imali eningi kodwa ama-$10 lokhu kuze lazisa ukuthwalwa kwemali njalo kuzoncedisa nje ukuthi abantu besebenzise imali. Kodwa nje sithi ngokuya uhulumende waphuza kuletha lawo sithi ngama-denomination notes njalo besikhangelela ukuthi ingapheleli ku-$20 ngendlela inflation esesishaye ngayo elizwe leZimbabwe. Kwathiwa lawo lethile ama-100 lama-50 kumbe le-200 kumbe 500 ngokwayo ebambeneyo. O-inflation yethu sisethusa njalo ama-$20 lawa kuyinto yokuthi ukhulumende uyareacta akakho proactive. Lapho wasitshela khona ukubana uzaletha imali kwathiwa wayiletha ngaleso sikhathi kwake asithi kulokungcono kodwa ngalesi sikhathi sekuzama nje ukuthi kuvakele isikhala esingasavalekiwe ngoba inflation sihambile kodwa badaleni abathengayo labathengisayo kuzabanceda nje kodwa ukuthi kungatshintsha umumo. Hayi akulanto engikhangelela ukuthi ingabe izatshintshwa ikuya kwama-$10 lama-$20.
Ngitsho lokusilela kwemali awuboni kuphela elizweni.
Akula kuphela ukudubo lokusilela kwemali ngoba ukusilela kwemali sithi kusebenza kwe-economy khombisa ukubana kulezinto ezingahambi ngendlela khombisa ukuthi kulento ezibhendileyo njalo khombisa ukuthi kulento okufuze ziqondiswe. Ukuletha le mali entsha emaphepha asikho ukuqondisa kulokuncedisa nje kodwa asikho okungaqeda udubo lwemali. Ungananzelela ukuthi imali le entsha eZimbabwe etshaywe inflation kakhulu ungavuka ukhangela amarethi amalanga adlulileyo lawa ayeqila phapha okuyikho okunye okwenza ukuthi imali ingani yasilela. Sakubona kubana kunzima ikakhulu le-economy yethu sithi i-highly informalized ukubana idile lento zama-current shortages ngoba imali yonke eningi iyabe i-outside banking sector. So i-policy from a banking sector ayitholi response loba indlela eyabe ikhangelwe lokuthi ibe yiyo ngoba imali eningi lalapho esetshenziswa khona kungaphandle kwalomkambo loba sithi market ye-banking system. So ikakhulu ungananzelela ukuthi ngazo zonke isikhathi ipolicy ijayele ukulandelela into esezenzakele khona kube kufuze kubana ipolicy kube yiyo eqondisayo ukuthi into kufuze sihambe njani. Indaba ze-monetary policy kakhulu esikhathini esiningi azila kuhlakanipha loba indlela eningi ongayenza nxa kungela kuthembana phakathi kwabantu abasebenzisa imali lamabhanga njalo kungela kukholwa phezu kwaleyo mali. So ukubana singathi le mali izaletha impumela njalo kumbe intuthuko kwe-economy siyabe siqamba amanga.
Umnumzana Reggie Shoko ucubungula ezenotho sixoxelaye ekobulawayo. Amazwi kaShoko agcizelelwe ngenye njalo ingcweti kwezenotho umnumzana Rejoice Ngwenya.
Into zemali vele emthetho wazo sihambelana lethemba elisemalini singathi ngesikhiwa i-confidence. Nxa kuthiwa khona ukuthi akuba le mali entsha kuyakuthi abantu abavele be ngoba umsika lo omnyama lo ngowabantu abalutshwane ayiso abantu abaningi. So abantu bakhona bengabe sebecabanga ukuthi engxenye kungaba le mali elutshwana esemsikeni kumbe nxa kungena imali ama-denominations amakhudlwana kuza kwenza ukuthi bathwale imali elutshwane iyi-cash ukwenza ukuthi babe bephumelela ukuthenga imali yangaphandle eningi. Singathi khona vele azibambeki ngoba into ezihambela le mali umthetho wazo singathi khona ngama-emotion kumbe i-lack of kumbe i-confidence kuya ngokuthi njani lokhu kuyabe kumi kanjani.
Manje kuyini esingakukhangelela imali le singabona nje isiba khona ibhodabhoda isetshenziswa ngumuntu wonke kumbe kungaba lezingxaki ezithile njengaleyani yakuqala?
Kusho ukuthi ibhanki elikhulu i-reserve bank laphana bekhupha ama-dola ukucalana ama-bond lama-$5 singathi ama-$5 akhanya sigcwele aphuma vele emabhenki imali yakhona ingakabi official. So ngibona ngathi mina i-financial intelligence unit baqonda ukuthi babona ukuthi nxa bengaze bekhiphe imali benikeza amabhenki imali entsha ama-series kungathiwa khona siphumile emsikeni omnyama baza zamuti batingisisu kwa zuhuti antimali yako na iwi kumega njana uchuti lana ama chengisa ima ademstigeni mwole tatu wana niluke bebambe imali yako be kangele luguti enginei vengani kwa imbomo kota ambonu tukwaza kumbele lango ba ipankien kulu vele katesa amesho vele te mago mago mpa kangele kono kuti ipengi lwane eliza kipa imali yifa gentigeni yendipi chogulowe tuga ukutizi
imali le isikona iu sasa ge injani
ukitwa kwe mali enja kungila kulungisa kwempahla okuphezulu ikungila ka production kwenza ukuthi imali ibhodi iyiningi izinto ezilungiswa ngezilutshwane intengo yemali izakwehla kuzaba le inflation ngoba yazi ukuthi siyazi ukuthi khathesi i-$2 kayisathengi lutho i-$5 kayisathengi lutho i-$10 ngokwayo vele kayisathengi lutho loba bengathi belethe i-$20 isinkwa kathi ziphumelele ukuthenga elakusasa lini kabi ngoba imali isa idindwe ngesikhathi se-COVID wawuvikele ukuhlupha ukuthi amasektori alungisiswa khathesi sokunzima ngoba vele i-COVID ngokwayo yenza ukuthi vele impahla zibe zilutshwane ezilungiswayo kuzakuba le inflation engazange ibonakale sesiyibuyele muziwe ku-2007 2008.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ucubungula ezenotho ubexoxa ecingweni losithandekile emhlanga we-Studio 7.
Yebo 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 tsakazo muhle liyanxoswa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela ngolwesibili maviki wonke ngo 8 pm kusiya ku 9 pm namhla kuhlelo sixoxa nabasakhulayo ngohlelo lukahulumende olwe lockdown olusanda kungezelelwa isikhathi ngomongameli eMasenda Mnangagwa sisagxila ikakhulu kudaba lokuthi i lockdown ithinta njani impilo yabatsha beZimbabwe silusiza ukuthi alisoze liyenelisa ukungena nakuhlelo lolu ngocingo njengensukwini ngoba sisebenzela ngekhaya asikho kuma studios loba kunjalo zulukandaba uhlelo The Connection luqhubekela phambili ngakho ke asihlanganeni lami uMike Hobe khona pha ku Studio 7 ngo 8 ntambama.
Vaya besanda abacebisi bakamongameli Emmerson Mnangagwa asebesola uhulumende wakhe mgceke phezu kodaba lokwephulwa kwamalungelo kaZulu. Umnumzana Shingi Munyeza ube ngowakuqala ophumele egcekeni kumalanga asanda kwedlula. Sithi uhulumende kaMnangagwa ukhokhelwa ngabantu abangelanembeza ababusa bekhetha abantu ngemihlobo njalo abephula amalungelo kaZulu mihla ngemihla. Uthe abantu laba bakhohlakele njalo yibo abadiliza umnotho. Izolo omunye njalo wabacebisi bakaMnangagwa umnumzana Busisa Moyo wethule umbiko enkundleni yeTwitter esithi uhulumende kumele aphenye udaba lokuthunjwa lokutshaywa kakubi kwamalunga ebandla leMDC Alliance yamathathu athi unkosazana Joana Mamombe, uSisilia Chimbiri kanye loNesai Marova. Umoyo uthe uhulumende engavumela izehlakalo zobudlova ezinje ukuzama ukuvuselela ilizwe kufana nje lokudlala ngesikhathi. Ubegcizelela umbiko wabezinkonzo abeZimbabwe Heads of Christian Denominations bona abasole njalo ukutshaywa ngamapholisa kwabesifazana bakobulawayo ababili abathi unkosazana Ntombizodwa noNokuthula Mpofu. Abanye bathi amazwi kamunyeza lakamoyo aveza sobala ukuthi bakhona abacebisi bakaMnangagwa asebedakekile ngokwenzakalayo. Sixoxelo lwela amalungelo oluntu umnumzana Difa Dube.
Inkulumo babunkomo ezikhulunywa ngabacebisi bakamongameli ngibona ukuthi inkulumo lezi zinkulumo ezingasadingi thina ukuthi singabantu sikhiphe okunye noma sifake okunye. Ngibona ngathi baye bayikhipha inkulumo bayibeka sobala njengoba siye sathi nxa sisekhangela sabona ukuthi ngitshelwa kuma Twitter basakufihle sebekubeka sobala uthi kuzwakale baze bayarekoda lama video bephuma bezikhulumela njengokuba kunjalo ukuthi lokho abakubonayo kuyiko kufaneleyo njalo izifiso zabafisa ukuthi bazibone kuyukuthi iZimbabwe iyo ingakhona yiziphi. Kuba lihlazo khona kahle kahle eqinisweni ukuthi nxa kukuthi abantu abaye ngabacebisi sebegcina sebefika kulesi simo isimo sokuthi izinto sigcine sizihlanjalazwa sizikhitshe egcekeni kusho ukuthi kuyachisa emsamo kusho ukuthi lokho abakubonayo abavumelani lakho njalo kuyinto enhle ukuthi kubonakale abantu abasezingeni eliphezulu kangaka ebeselelisa ukuthi inkulumo bayibeke njengokuba injalo ngendlela abayibona ifanele ukuthi abantwana beZimbabwe kube kukuthi yikho abakubonayo njalo abantwana beZimbabwe futhi baphathwe ngayiphi indlela
umnangagwa ubona landela yini inkuthazo kamunyeza lomoyo elungisisa udaba lwamalungelo oluntu kumbe umbona nje ekuchaya indiva
engikubonayo obaba unkomo ngibona ngathi inkulumo lezi kuza kezinkulumo ezifanayo lezinye iziphatha amandla ezake zaphawula mhlawumbe ezake zakhuluma mayelana ngendlela izinto ezizwa ngakhona noma indlela izinto eziqhutshwa ngakhona ngibona ngathi kuzadlula nje kodwa ke mina ngibe sengisithi into enhle noma uhulumende oyabe elesifiso sokuthi abuse ilizwe ngendlela eqondileyo nguhulumende othatha indlebe yakhe ayisondeze ebantwini njengalokhu isithembiso lesi sasibonayo ensukwini zokuqala enxa uthiwa sekubunjwe uhulumende omutsha andibana sekuye kwakhitshwa umgabe kwaba lezi thembiso ezazitshengisela ukuthi kuzabe nguhulumende olalela abantu kuzabe nguhulumende oyenza izinto ehlanganyela labantu ukwenzela ukuthi kube i-government yabantu i-government ezagoqela wonke umuntu azizwe engumuntu weZimbabwe azizwe engumuntu orepresented ngezinto ezenzakalayo kodwa ke nxa sekusenzakala ngalendlela okwenzakala ngakhona angiboni ukuthi kuzafika kulelo zinga ngibona ngathi nje kuzabe into abazayitshaya indiva bayidlulise kanjalo
umunyeza lomoyo bona ubona beqhubeka yini bengabacebisi bakamnangagwa
angiboni ushingimuyeza lobusisa moyo ukuthi bazaqhubeka besenza umsebenzi wabo lo abawenzayo ngoba ngendlela asebe bakudalula inkulumo mhlambe noma ngithi izinto ezenzakalayo esingazithatha mhlambe becelele sithi ngama classified information noma sithi izinto ezi confidential bazithatha bazileta ephambili kwabantu ngendlela abazwa labo ubuhlungu ngakhona na ushingimiza oze wabeka wathi yena ngabe kukuthi ezinye izinto zenzakala kukuthi ngabantu bakhe abenziwa lezo zinto beza kuzobuhlungu kutshengisela sobala ukuthi abasela ndaba ukuthi kwenzakalani kodwa ke engikubonayo ukuthi abasoze besaqhubeka besaphatha lezi zikhundla zabo abaziphetheyo ngoba izinto asebezidalulile laphana izinto ezihlambalaza ugovernment
umnumzana Tifa Dube ulwela amalungelo kaZulu kusenjalo inhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance layo yethule owayo umbiko izolo isola ukuthunjwa lokuhlukuluzwa kwabesifazana bakobulawayo labe MDC isikhulumeli salenhlanganiso umnumzana Useni Sibanda uthi umumo ungaqhubeka unje kungagcina kungasela kuthula elizweni
sikhathazekile kakhulu sinanzelela ukuthi ilungelo loluntu belilokhu lisephulwa ikakhulu ngesikhathi lesi abantu bekhangele lolu dubo lwe-COVID-19 ikakhulu sihlukuluze ukunanzelela ukuthi omama yibo abakhanya betshayiwe yibo abakhanya behlukuluzekelile lesikhangelela ukuthi ngabe njengoba lindaba ikhanya isukela zombili zingani zisukela emapholiseni ukuthi lokhu kwenza ukuthi abantu bengasathembi amapholisa njalo kuqakathekile ukuthi amapholisa alubambe lolu daba ngendlela ezachiya abantu belokhu bebathemba ngiyakhole ukuthi singakhangela kulindaba eCountry Park sinanzelela ukuthi amapholisa ade yiwo ade sethiswa becatshangelwa babanjiwe njalo kuqalisa ukuthi kusetshenzwe kuhanjiswe court lokhu kuyasithokozisa kodwa kumele leyo ndaba ilungiswe iyephutsha kukhanye ukuthi kusetshenziwe la le Harare kukhanya njalo nxa bekhuluma bathi bathethe besemapholiseni ngakho kuyasokumele ukuthi amapholisa achasisele uZulu ukuthi kwahamba njani lokuthi njalo kukhanya ukuthi lindawo indaba leyi bayayilandelela njalo bayadinga abantu labo ukuthiwa abakwenzileyo lokho ukwenzela ukuthi kusasa kungabi nomunye umuntu ozaphinda njalo ayenze linto njalo ke sihlutshwa nayo ukuthi nxa sinanzelela ukuthi loba le ndaba yokuqala eCountry Park yenzakala sokwenzakala esibili konke lokhu kwephula isisekelo sombuso weZimbabwe le-Afrika yonke akavunyelwa lokho thina njengamabandla sinazelele njalo ukuthi abantu abaningi sebelo kwesaba ngenxa yokuthi nxa izinto zonke lezi zenziwe kule lockdown kuthi ukuthi abantu sezaba lengqondo yokuthi kuthi ukuthi kuyabe sokungani kusetshenziswa yona ukuhlukuluza abantu
ama commission la elithi kumele angenele lilethemba lokuthi impela engangenela azaphuma leqiniso na
thina siyathemba ukuthi iNational Reconciliation Commission leZimbabwe Human Rights Commission balomlando ngaphansi kwesisekelo seZimbabwe ukuthi bevikele isigaba seZimbabwe lokuthi balungise lapho okukhanya khona kungaba lokudlwangudlwangu kumbe lomsindo ngasikhangela ukuthi lolu daba lungaqhubekela phambili amapholisa elokhu ehlukuluza abantu kutsho ukuthi ukuthula elizweni lethu kuyagcina kungasekho njalo ke ngiyakholwa ukuthi bona be-NPRC labantu beZimbabwe Human Rights Commission bathi bona nxa kwenzakala izehlakalo ezinjengalezi kumele batshelwe ukwenzela ukuthi basikhangele bazihlolisise ngakho thina siyathemba ukuthi bazayenza lokho abakuthembisekileyo ngoba sibone e-Cout Park i-NPRC iye yahamba sibile yakhona ngale yakhangela ukuthi kuhamba njani ngakho sesimele ukuthi sibone ukuthi eHarare bazasebenza njani njalo abantu beZimbabwe bakuthatha ukuthi njengoba lezi nhlanganiso zabekwa isisekelo sombuso welizwe zilamandla okwenza lokho umbuso welizwe othi kumele zikwenze ngakho ke konke sikwethemba njalo yikho esikufisa ukuthi sikubone kusenzakala
umnumzana Hussein Spanda isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi obeyisiphathamandla sebandla leZanu PF umnumzana Absalom Sikhosana obhubhe ngempelaviki uzabekwa kusasa emalibeni eNational Heroes Acre eHarare. Iphephandaba leHerald lona lithi umongameli Emmerson Mnangagwa uzagokela umhlangano weSADC Troika ozangenwa ngezinye iinkokeli zeSADC eHarare namuhla zikhulumisana ngodaba lwabahlamuki besimoslem abedlulise amalawulo asebevuke ubhova kwele Mozambique. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokujoyiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salibonani, salibonani basakazi bakatutu 7 lonke. Siyalibulisa lonke elikhona ngapha eAmerica, lesiqhubela umsebenzi wethu omuhle. Sithi njani, thina sibona indlala lapha lesikhona lapha, hayi indlala ezabulala abantu. Abantu bathwele nzima sikwinto onyaka sibona hayi. Noma abantu bebelandela sibili izinqumo zikahulumende zokufaka ama-mask behamba, kodwa indlala ithwalise nzima sibili abantu. Into ethi sicela ukuthi uhulumende ananzelele ukuthi abantu balamba, abancedise ngoba abantu bangalamsebenzi abayenzayo ebambekayo abantu bangabulawa indlala sibili. Siyacela uhulumende angenele kakhulu kulokhu ngoba lezi toro sezidura kakhulu ma unanzelela kuzaba zima ngoba lenkwanka uyabuya vele izifuyo zizaphela. Sicela sithi uhulumende akunanzelele khona ukuthi hayi into ziyadura lapha emakhaya ngendlala masimi nabantu baphuma bezihambela vele uyabona ukuthi kuzaba zima phambili la ngoba lako ukuthi uphume futhi ubulawa umkhuhlane kuzima into zakhona zila choice konke uba phakathi laphakathi sothu ngenza. Siyacela sithi khona uhulumende asincedele ngoba le welfare ibona lapha ibuyile ngithi abantu baphiwa amagogogogogogo manje igogogo lingakusangapha kula lutholo ngakwana imuli ngoba imuli zifuna zithole ukudla ukuthi exaca igogogo lomumbu lingalafthebo lingalani hayi indlala ezima sithi siyacela sithi ngupite eSt Joseph copy
abasakazi bethu abakustudio 7 abasibambela umsebenzi wethu ngithi njani silalele nje lapha
ukhulunywa okukhulunywayo uyazi kuyisimanga njalo kuyayangisa lokho kambe shiwa uguni into angayikhuluma yona leyo athi uShamisa wala ukungena kuPoland so yikho ngokuba kwazi kwabo ukuthi uyabakhulela vele yikho sebethumela umakhuphe ukuthi zama ukudiliza ibandla likaNelson Shamisa ukuthi liphele ingxenye wena ungayenza kube ngcono ngoba bona sebehlulekile manje akula mntwana owavoteli MDC kaShamisa oza kuya kumakhuphe njalo iMDC kaShamisa sithi phambili ngayo asibuyeli emuva noma bangazi bazame imizamo yiphi iZANU-PF isiyehlulekile zatshose thina asibuyeli emuva so useyavota kwaphaa sithi phambili ngoShamisa ubomvu kumnyama lokho abakwenza bathona beqeda isikhathi sabo and abalanhloni futhi la enimakhuphe uyaphomba ukuqwayiza khonapho esetshenziswa kabuhlungu kangaka iZANU-PF abantu abaningi bamzondele ngendaba zento yakhe le ngoba uShamisa wawina ama-election akhe 2.6 million yaziwa ngumuntu wonke wonke siyakwazi so iZANU yabona ukuthi ha umfana omncane uyasikhulela yekela sisebenzise uThokozane laye avume futhi Thokozane ngawo ngomunye ngawo uhluphumphele phakathi kwakho khona ukuthi uhloniphe and alilanhloni lonke leZANU uyakutsho yena uGuni kathesi simlaleli uthi hawu uShamisa waduka ngokwalo ukuthi angene kuPoland iPoland yokuthini iPoland le babeyilungisela uShamisa wabehlula seyikho sekezama ukuthi bathi makhuphe umkhiphe akulanto yenzayo makhuphe udlala ngesikhathi sakho inomsindo imali loyidlayo idle kuphela mahhara kulanto ozaphuma lapho
mina ngu-Ekhe Moyo ngithi kuse Gwanda South yebo kuyaliwa mina into enzisa ubuhlungu ukuthi abanye laba sebesayidana leZANU ukuhlupha abanye ubona besazi ukuthi iZANU yahlupha abanye abantu kanganani besazi ukuthi opposition yeZimbabwe ngemele ikhuphe iZANU embusweni kodwa namhlanje bathi nxa bangakhuthana labanye abafowabo babe sebesiya ezanwini besiyancediswa iZANU ukuthi bahlukuluze laba abanye sibona lamapolisa sesayidana labo sekuhlutshuluzwa laba abanye into embi kakhulu umuntu uhle abonise ukuthi ubevele ngekho ehlelweni lokukhupha iZANU ubesehlelweni lokuthi yena aziphilise ngoba ungaze ukuthi ucaphulane kanganani lomunye wawuvele usilwa la elimisa iZANU akuyenza ukuthi wena ususile ezandleni zeZANU ubususebenza leZANU usuhlupha abanye abantu iZANU ikuncedisa khonapho
njani basakazi baka studio 7 mina igama uNicholas Ncube ngisuka esigabeni saseBhinga iphashu besicela manje kuzinkokheli zethu zelizwe lathi sike sidumise uNkulunkulu asikhokhelele kulomkhuhlane okhona emazweni wonke bana lathi sivunyelwe ukukhuleka ngoba kunje asivunyelwa ukuthi sikhuleke so besicela uhulumende ukuthi lathi asivumele noma ubona lawo mamask la minha bomba
labo bekungabalaleli be studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318 Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umsekeli kamongameli wakwele South Sudan umnumzana Riek Machar kanye lonkosikazi wakhe uAngelina Teny ongumphathi nhlambo wezomvikela kulelo lizwe sebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus. Umkhokeli wakwele Morocco uthi uhulumende wakhe uza kwengeza uhlelo lokuvalwa kwelizwe ngensuku ezilitshumi emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwalomkhuhlane. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Inani labantu asebebulewe ngomkhuhlane we-coronavirus selisedlula inkulungwane ezingamachumi ayisishiyangalolunye 91,900. Asebebanjwe yilomkhuhlane sebephezu kwe 1.5 million. Ukuziqiba ke ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Kulo isifazana osanda kuvela kwele South Africa obhubhele eMkhoba Teachers College izolo lapho okugcinelwa khona izizalwane zeZimbabwe ezivele phandle kwelizwe zisahlolwa umkhuhlane we-coronavirus. Imali entsha elesilinganiso se-$10 izaqala ukusebenza namuhla, kodwa ingcweti zithi aziboni iletha ububelo empilweni kaZulu. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7. Asibeni sonke kweze kuseni kusasa ngo-6. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.